DCGT murare zvakanaka vateereri ndokusiya muchinzwa nhaudze
sokuizika tisenda ba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Walamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesithathu mhlaka 16 kuNhlolanja 2022 ngosithandekile Mhlanga endabeni zethu namhlanje.
2 to 3 years lezi kugqalise iCovid sivalelwe amabhoda bese kunobugwelegwele kunokusukana kwezimuli ngoba utholwa kuyukuthi omama bebesechapha amabhoda ngendaweni ezisabisayo bebanjwa egangeni ade kugcina sokusenza lezi muli zidilike.
Abaphila ngokuthengisa osomabhizimusi lozulu jikelele baveza ukujabula ngokuvulwa kwemingcele yeZimbabwe besithi lokhu kuzabanceda ukuthuthukisa amabhizimusi abo.
Engahamba umongameli ahamba ephandle ayedinga zonke izinto adinga ubudlelwane lakho konke, kodwa okuqakathekileyo kuqala udinga ukuthi kulungiswe udinga ukuthi kulungiswe indlela thina esiziphethe ngayo thina elizweni lethu elizwe leZimbabwe phambilini ukuthi siyedinga ukuyaqinisa umhlobo ngaphandle kakhulu.
Umongameli Emmerson Mnangagwa usukume lamuhla elubhekise Brussels kwele Belgium ukuyaphatheka kumhlangano we-AU EU Summit oqala kusasa. Ibandla le-Citizens Coalition for Change selithise ikhomishini yebona ngezokhetho iZimbabwe Electoral Commission ZEC umlando wokufuna ukuqila kukhetho. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Abaphila ngokuthengisa osomabhizimusi lozulu jikelele baveze ukujabula okukhulu ngokuvulawa kwemingcele yelizwe besithi lokhu kuzabasiza ukuthuthukisa amabhizimusi abo. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngogcweleyo.
Uzulu wamukele ngenjabulo inyathelo likahulumende lokuvulwa imingcele ikakhulu labo abakumabhizimusi amancane laphakathi laphakathi. Umnumzana Mike Ndiweni, umqondisi weBulawayo Vendors and Traders Association, iBVTA, uthi uhulumende ubesephuzile ukuvula imingcele ngoba ababehlabile amajekiseni okuzivikela ku-COVID-19 bebengelahlupho.
Sasitshilo phambilini ukuthi abantu abahlatshiweyo ijekiseni yokwenqabela COVID kumele bevunywe basebenze, bachaphe imingcele bayethengisa kumbe bayethenga impahla zokusebenzisa lapho kusetshenzwe baphile. So yinto esiyemukelayo kodwa iphuze kakhulu. Abantu basebenza benelisi bahambe bayethengisa impahla abazuza lapha ekhaya bebabode izimpahla zokwenza impahla elizweni ama-raw materials.
Unkosikazi Debra Mukasa, ilunga leBulawayo Vendors and Traders Association, uthi balokujabula ngoba sebezasebenza kuhle bengabanjwa ngamandla ukwephula imithetho.
Siyananzelela ukuthi kade for the past 2 to 3 years lezi kugqalise iCovid sivalelwe amabhoda bese kunobugwelegwele obuthize, kunokufa okuthize, kunokuhlukana kwezimuli okuthize ngoba utholwa kuyukuthi omama bebesebechapha amabhoda ngendaweni ezisabisayo bechapha amabhoda bebanjwa egangeni ade kugcina sokusenza lezi muli zidilike. So thina ngokwethu sithabile kakhulu ukuthi sesizangelanga kusemthethweni sisebenze kuhle siphakamise kakhulu ilizwe lethu i-revenue.
Umnumzana Mkhokheli Ndlovu, omunye wabasakhulayo bakuBulawayo, uthi bayakujabulela ukuthi kuvulwe imingcele bahambe okungela mgoqo.
Kwakufanele ukuthi avulwe kudala, asazi ukuthi vele kwakuvele kuhlalelweni ngoba amanye amabhoda vele avulwa kudala last year. So hayi, siyakwamukela lokhu lathi khona sizokwazi ukuthi phume sihambe ngaphandle sinde siphenduke ngekomgoqo.
Unkosikazi Monica Maphosa ophila ngokuzisebenza uthi sekungcono ngoba useza kwenelisa ukuthi azihambele ayedinga akufunayo yedwa.
Yonke into ibisisuba nzima kithi. Okunye sikufisayo ukuthi le mali yokuthesta yehliswe ukuthi kube lula lakithi ngoba imali yiyo esingelayo kunesikhathi side lapha sisebenza nzima singayitholi.
Unkosikazi Pretty Mpofu othengisa emkambo osegodini uthi intengo yezithupha ezifuneka emingceleni ziyadura okuza kwenza ukuthi inkohlakalo ingapheli.
sokuzayihlisa ukudlengula kwabomama lokubulawa kwabantu bechapha ngengcele engekho emthethweni. Kodwa njalo sibe lohlupho lokuthi kube uhulumende uthe evula amabhoda wathi bonke laba sebevaccinatiwe akudingeki ukuthi bebe lama-COVID certificates, ngoba ama-COVID certificates ayadura kakhulu, okuyikho futhi okuzadala ukuthi kube lokho kusiba i-corruption isanda ngamandla, ngoba sokuzadingeka ukuthi abantu benzelwe ama-COVID certificates abe engekho emthethweni.
Uhulumende ukhiphe umbiko wokuthi imingcele isivuliwe, kodwa abantu kumele babe lesithupha esitshengisa ukuthi kaguli umkhuhlane we-COVID-19 esithethwe kungakedluli insuku ezimbili, ukuthi laba asebehlabe ijekiseni yesithathu kuzakuba lula kibo. IZimbabwe ithethele linyathelo ngemva kokuba amazwe angemakhelwane agoqela eBotswana esethethe inyathelo linye. Ngimele Studio 7 wobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kusenjalo, inyathelo leBotswana lokuvumela abahlabe ijekiseni ye-COVID-19 ngokugcweleyo ukuthi bangene elizweni kungela sidingo sokuthi behlolwe ukuthi abalagcikwane leli sokwamukelwe ngenjabulo izihambi eziningi. Intatheli zendaba iStudio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHabron kweleBotswana.
Iningi ebelihamba ikakhulu phakathi kweZimbabwe leBotswana kade likhala ngemigoqo ekhona yafakwa kuyindlela yokuvikela ukumemetheka kwe-COVID-19. Kodwa ulandela ukwesulwa kwesidingo sokuhlolwa ukuthi umuntu kalagciwane le-COVID-19, uma ingena kweleBotswana iningi lithi sekuzaba ngcono kundleko zohambo. IBotswana ibike ngomgqibelo ukuthi abahlatshwe ngokupheleleyo ijekiseni ye-COVID-19 bazangena emngceleni kungela sidingo sokuhlolwa i-COVID-19. Umnumzana Dumezweni Ncube uthi lokhu kuzatsho ukuthi abantu bazahamba lula uma kuqathaniswa nesikhathi kusadingakala ukuthi abantu behlolwe i-COVID-19 bengakavunyelwa ukuchapha imngcele.
I can say it's coming the problems we in Zimbabwe and Botswana. So speaking this card so as more people get vaccinated with that will be more incentives. So many more restrictions including allowing Labour fully vaccinated to cross without to test because it's costly. Sesibona lantu besehluleka ukucross amaborder because of ama restrictions la abantu besebenesikhathi eside bengahambi kuyabona izihlobo labazali.
Ele Zimbabwe lalo libike ukuthi imingcele isizavulwa ngemva kwesikhathi eside ivalwe ngenxa ye-COVID-19. Iningi eliphila ngokuthenga lithengisa impahla eBotswana lisiyathengisa ekhaya lithi lezi zindaba ezimnandi. Abafana lo mnumzana Rodwell Moyo bathi bekunzima uletha impahla abo kweleBotswana, kodwa ngokuvulwa kwemingcele kanye lokuyekithiswa kweziqondiso ngeleBotswana sekuzaba ngcono.
Kuyinto ejabulisayo kakhulu ukuvulwa kweborder lokho. Ngoba ama businesses abe sesifa njalo nama customers ethu abe sesiya esihla ngendaba ukuthi besingasayeneliso ukuba supplier ngesikhathi. Njalo ama COVID test lawa abe suka adelay izinto zonke xa kuyikuthi umuntu ufully vaccinated engena indlela ayihamba kungala kudelay, kuyinto enhle esiyamukela kakhulu especially kwele Botswana. Siphinde samukele lokho kwenziwa nguhulumende weZimbabwe ukuthi sesingena iBotswana isivuliwe, kuyinto esijabulisa kakhulu.
Kodwa umphathi ntambo wezempilakahle kweleBotswana uDokotela Edwin Dikoloti uthi uyakhathazeka ngezincwadi zokuzibazela ezitshengisa ukuthi abantu bahlatshwe ijekiseni bona bengahlatshwanga. Uthi impendulo ekuqedeni uhlupho lolu yikuba lencwadi eziphekwa ngumtshina ezingeke zabazeka lula.
Re tsweletse thata tota ke sorela gore tla re pele ga kgwedi e wela e be setse re na le yone di-digital card se se leng teng gore kana yone tshelo ya tenga sona ntse o e dira le mo
sentse qala go ba le ncwadi ezikhitshwa ngomtshina ukuze siyesule udubo lokuthi abantu bazibazele incwadi ezitshengisa ukuthi umuntu uhlatshiwe ijekiseni ye-COVID-19 ludaba okumele siluhlanganile singamazwe athiyeneyo.
Ele Botswana lithi isihambi ezingahlatshwanga zizaphiwa ijekiseni mahala emngceleni. Abokuza abangafuni ukuhlatshwa kumbe uhlolwa i-COVID-19 kabasoke bevunyelwe ukungena kwele Botswana. AbeBotswana bona bazahlawuliswa i5,000 zamapula i-5,000 pula kumbe bevalelwe umnyaka ejele uma bephikisana lesiqondiso ezintsha. Ele Botswana selihlabe ngokugcweleyo abedlula kancane isigidi esisodwa i-1.1 million asebehlatshwe ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 ngokugcweleyo. Njalo lama jekiseni aphose afike izigidi ezintathu i-3 million alinde ukusetshenziswa. Ngingumqondisi Dubo wendaba ze-Studio 7 ngeSabron kwele Botswana.
umongameli Emmerson Mnangagwa use Brussels kwele Belgium namhla lapho azaphatheka khona emhlanganweni wamazwe akuzwekazi le-Afrika lawe Europe OAU EU Summit oqala kusasa ugqitshwe ngolwesihlanu. Injongo yalomhlangano ngeyokuqinisa ubudlelwano phakathi kwamazwe kazo omabili njalo uqhutshwa phansi kwendikimba ethi Two Continents with a Joint Vision for 2030. Umhlangano lo uza ngesikhathi iZimbabwe izama ukuvuselela ubudlelwano bayo le-European Union. Umongameli Mnangagwa useke wazama ukuhuga abatshali bezimali kuzwekazi le-Europe kodwa kukhanya kungaphumeleli. Ukhangelelwe ukuqhubeka ngemizamo yakhe le kanye lokugqugquzela ubudlelwano obuhle phakathi kwe-EU leZimbabwe kulomhlangano. Kodwa amanye amazwe aku-EU labalwela amalungelo oluntu bathi kumele umongameli Mnangagwa alungise indaba zamalungelo oluntu kuqala. Sixoxele ocubungula izombusazwe umnumzana Tifa Dube ngalolu daba.
Engahamba umongameli ahamba ephandle ayedinga zonke izinto adinga ubudlelwane lakho konke, kodwa okuqakathekileyo kuqala udinga ukuthi kulungiswe kudinga ukuthi kulungiswe indlela thina esiziphethe ngayo thina elizweni lethu elizwe leZimbabwe phambilini ukuthi siyedinga ukuyaqinisa ubuhlobo ngaphandle kakhulu. Ngoba nxa sithi siyakhangela iloka noma ngaze kube kuthi bahambe bayakhuluma kwathini, kodwa-ke iziningi izinto ezifana lama-red tapes amanye akhona elizweni eminye imithetho eyenza ukuthi labanye abafisa ukuthi bakhwebelane nelizwe lethu noma bafisa ukuthi bazogxila bayenze imisebenzi elizweni lethu bathole ukuthi kuba nzima kakhulu. Njalo le ndaba ye-corruption lokho isiba indaba eqhubekela phambili elizwe lakithi eyenza ukuthi abantu bengabi nethemba ezintweni ababefuna ukuthi bafune ukuthi bazozi-investa elizweni lakithi. Ngoba abantu nxa befuna ukuthi babe bazodlelana nabanye badinga ukuthi isandla lesi abaqhubelana laso noma isandla abakhwebelana laso kube isandla esimhlophe, isandla esingeladaka.
Isikhulumeli sikaMnangagwa umnumzana George Charamba uthi ubudlelwano beZimbabwe le-European Union sobusiba ngcono kakhulu ngoba iBhilithane ayisekho ku-EU. Uthi iBhilithane yiyo eyayivala ubudlelwano obuhle phakathi kwenhlangothi zombili.
Iloba ingasekho ku-European Union iBhilithane, kodwa-ke asingakhohlwa ukuthi iloba kusasenjalo kodwa-ke iBhilithane isafana lokuthi isasekhona isaseyi-part of Europe iloba nje noma ingasekho ku-European Union. Ngoba ziningi izinto iBhilithane elokhu isasenamandla okuthi ibe nomthelela kizo. Uhlupho olwaba khona phakathi kweZimbabwe leBhilithane luhlupho olwavela lwaqala ngesikhathi sikaMgabe ngezivumelwano ababezenzile phakathi kwe Italy leZimbabwe okwagcina kusenza ukuthi kube nama-invasions ama-farmers lakho konke kunkwana. Kodwa-ke khona kufanele ukuthi eqinisweni kwathi badinge indlela engenza ukuthi baphilisane njalo bakhwebelane njalo kube le ndlela engahluphi abantu, ngoba abantu abahlupheka kakhulu ngabantu beZimbabwe, izizalwane zeZimbabwe yizo ezihlupheka kakhulu ukwedlula abaphathi noma ngisithi ama-ministers abeselizweni, ngoba bona babe bengakubona udubo olunzima kakhulu olufana lo dubo olukhangelwe ngumuntu weZimbabwe ohlezi kulela noma umuntu ezibakhohlezi ekhele.
Umnumzana Tifa Dube ucubungula ezombusazwe. Sixoxela ekwelebhilithani. Ibandla le-Citizens Coalition for Change selethese ikhomishini ebona ngezokhetho yeZimbabwe Electoral Commission ZEC umlando wokufuna ukugxila kukhetho ngokususa amabizo abantu abazavota endaweni abavotela kuzo besiwa kwezinye indawo. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngugcweleyo.
Lokho kuphuma emhlanganweni abaleli bandla abawenze ngentathe lezindaba oqhutshelwe eHarare namhlanje. Isiphathamandla se-CCC unkosikazi Ellen Shiriedenga uthi njengebandla sebethole ufakazi bokuba iZEC ifuna ukuphazamisa ukhetho lwama-by-elections.
Izinto ezithize esikhala ngazo njengebandla ekhokhelwa ngoba kuchamisa ile-CCC ikakhulu nxa sikhangelisisa indaba ye-voters roll. Sibone ukuthi kulezinto ezingahambanga kuhle, sikhangela ukuthi kulabanye abantu ade bevota kwamanye ama-polling station kumbe kuma-wards kukhetho lolo elwadlula ngo-2018 ngo-2013, but kanye abantu laba basusiwe sebevota kwezinye indawo ezithile kabatshelwanga. Njalo sibone ukuthi mdlana ngolanga lokhetho bekhethwa abantu bazalahleka babebhudabhuda bedinga ama-polling station ukuthi bebonthe amabizo abangabe.
Uqhubeke sithi umumo oselizweni unzima kakhulu kubandla lakhe ngoba lalapho ababhalisa ukuthi bancintile kukhetho lwama-by-election okumele batholise ithuba lokuthi bakhankase bayahlukunyezwa.
Kulodaba lolo lokuthi lona esingathi electoral environment ekukampaigna, sibona ukuthi thina ukukampaigna kwangikhona kukho lula njengebandla le-TCC, khathesi silenkokheli zethu ezibotshwayo, u-organizing secretary wethu wabotshwa, lo-chairman wethu e-Midlands wabotshwa ezambukampaigna, and kunsuku lezi ezilile sibona u-vice president webandla ubaba uTendai Biti uke wabotshwa.
Umsekelo wesikhulumeli se-CCC umnumzana Gift Osalo Siziba uthi njengebandla okusalayo ukuthi bazabanjwa ngamandla ukutshengisela lokuya emthethwandaba.
Okuqala ukuthi sisakhulumisana labeze ngenxa yokuthi thina njengenhlanganiso ese-rejectwe kusemthethweni sizakhuluma labo ukuthi sibonisane ukuthi kwenziwe njani into zilungisiwe. Yindaba yokuqala ekuthiwa yi-dialogue ukukhulumisana. Okwesibili sizayenza ukuthiwa yi-public interest litigation kuya madala ukuze kube into lezi zilungise nxa singafanani, ngoba thina silelungelo njenge-stakeholder ukuthi sihambe emakhothi ukuze into zethu zilungise. Okwesithathu, nxa into lezi zingalungisanga sizasebenzisa ilungelo lokutshengisela ngenxa yokuthi nxa lokhu yakuya lalokhu yakuya sila lilungele emthethweni ku-constitution yeZimbabwe ukuthi sitshengisele ukuze besize ukubana njengabantu beZimbabwe njengezizukulwane zeZimbabwe sila lilungele lokuthi ama-elections ehodwe free fair and credible.
Kodwa isikhulumeli sezek unkosikazi Letitia Kazembe uthe ikomishini yakhe ingabe ilamaphutha lapha lalaphaya okuyinto etholakalayo ebantwini.
Why would you recognize elections? We're not taking any election in show. Abula, that is how you say it is here, Abani. Abani, you don't question to me, Abani, Abani, you don't question to me, Abani, until they're busy, I mean, in there, whatever, trying to get Ama voters. Until they're outside, but we have a vote, but we have a team, but we have a vote, why should we do that? What benefit do we get from that? I'm not saying that we're not going to go and so on and whatever, but we do only sitting up planning, the KOK commission, you go to see, and finally, you see, sitting in the organization. Why would we do it?
Eminyakeni ngazo zonke izikhathi kuqhutshwa ukhetho elizweni, inhlanganiso ezisebenzisana loZulu ezibona ngamalungelo oluntu zivame ukusola iZEC ngokuphathisa ibandla elibusayo ukuthi liqile ukhetho, kodwa yona ithi yenza umsebenzi wayo okusemthethweni. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Life Talk namhlanje uhlelo Diaspora Forum sicubungula okwenziwa ngabadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe. Uhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe namhla sixoxa loNkosazana Nomthandazo Nkomazana odabuka eZimbabwe othenga ithengisa impahla esedolobheni leMumbai kwele India. Uxoxa loGibbs Dube weStudio 7 ngebhizinisi yakhe.
Ngiyathenga izinto endaweni ezithethiyeneyo, ngizithengisela khonapha e-India, ngithengisela nase-South Africa nase-Zimbabwe kunjalo. Kodwa ngingathola nje umuntu ongaphandle kwe-South Africa or e-Zimbabwe, ngingamthengisela njalo. Ngiyathengisa ngishipha khona lapha babe bekhona.
Yes, ngathi kuyini konke kolokho okuthengisa?
Icathulo ngibona ngani obaba bathanda into ezinhle nabo, asiwo omama kuphela. So bafuna ukuthi njabe bonakale, especially into ku new fashion ezinamagamagama. So babadube o-Nike obaniba isicathulo esefashionini okwamanje. Inwele omama bathanda ukuba bahle kakhulu, njengoba libona Dube lathi singani siyazamazama. So wonke umuntu ongumama uyathanda ukuthi abe muhle, abukeke phambi kwendoda yakhe kumbe kwabanye labo ahleli nabo. So inwele kubo mama zithengwa kakhulu, nezikhwama futhi izikhwama zithengwa kakhulu njengenwele. Amadoda ama-t-shirt kabathengi nje kakhulu, kuthengwa nje isicathulo. Bayathenga kodwa hayi kakhulu njengesicathulo.
Singathi kodwa kuyakuphilisa yini khonokho?
yangiphilise Dube ngiyakhona ukuthi ngikhokhe lapho engihlala khona ngitholo engikudlayo lokunye okusalayo.
Singathi waqasa nini ibhizinisi yakho?
Ngaqalisa ngo-2016 kahle kahle. Ngo-2016 ngangithola nje ama-customer amahle kakhulu from e-UK, e-Austria, bathengela abazali ekhaya ukuthi bathole into yokwenza. The point was ukuthi abantu abasebenza ngaphandle kwelizwe bathengela abazali into zokuthi bathengithengise ukuthi bengabe bathumela imali kumbe i-grocery every day bathole lakho okubaphilisayo ukuthi bengaxakeka ke sebesitho after inyanga ezimbalwa ukuthi hayi into leziyana seziphilile sike saphilaphila ngakho bese bewonga kanjalo futhi bethumezela abantu ekhaya bethengisa and into engizithengisayo ngi-checka ama-seasons asekhaya njengamanje so ekhaya kuyanetha lapha kuyabanda eindle i-winter yalana kodwa ekhaya kuyanetha kusho ukuthi into zesikhathi sokunetha lapha e-India sezichiphile kakhulu so ngihambisa zona kakhulu ngiyathenga izicathulo ezenzulu leziyana ezingamoshakaliyo ngithenga ama-raincoat into zonke ezezulu ze se yize ezithengeka kakhulu lapha e-India then sengithengisela ekhaya lapho kunetha khona and then njengoba ama-season elandelana kuyabe kutshintshana isikhathi sokuqanda ngapha ekhaya ngapha kuyabe kushisa kusho ukuthi into zewinter ngaba siyabe sesiphiphile sengithenga-ke sengizithengisela emagroupini lapho sebewoda abawodayo bethengisa.
Impahla zonke lezi uzithumeza njani ekhaya?
Ngekorea babaduze.
Kuyabiza kangakanani?
I-Korea ingcono ma impahla ziziningi ma impahla zingabo 25 kg kusiya phezulu iyancwebeka but ma umuntu ma efuna into ezincane kuba nzima kimi ngoba kuzobiza imali ephezulu.
Ye abafisa ukuthi baxhumane lawe kumele bakuthole ma
+91 73 850 73 069 +91 73 850 73 069 Nitholakala khonapho oyabe nesifiso uyangisendela nje imessage ngiyamfaka egroupini.
Phose lokugcina mama.
Ngikhuthaza abantu abangumama. Ngiyakwazi ukuthi impilo kulamalanga inzima kodwa ngiyabakhuthaza ukuthi babekezele nokusebenza nzima nokuba consistent ngento abafuna ukuthi bayenze. Ekugcineni kuyabonakala ama-results. So ngiyakhuthaza ukuthi bengahlali phansi abasemshadweni kuhle nakhona kodwa kufanele ukuthi bephathaphathe nabo bengezelela lokho okusetshenzwa ngubaba. Bengahlali nje, bengayenzi lutho ngoba kuthiwa ubaba uyasebenza. Kufanele wonke umuntu ongumama azikhumbuze ukuthi kunezidingo azifunayo akhona ukuzenzela ayiwayo.
Lo ngunkosazana nomthandazo Nkomazana odabuka eZimbabwe obexoxa loGibbs Dube weStudio 7 eseMumbai kwele India. Uhulumende weSouth Africa usekhuthazwe ukuthi amise imisebenzi yeqembu elizibiza ngokuthi Operation Dudula elihamba lihlukuluza abantu lisithi lidinga abaselizweni ngokungekho emthethweni. UThuso Khumalo sipha lolu daba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Ngempela vika amapholisa acine esebenzisa intuthu ehitshayo lemota efafaza abantu ngamanzi ukuchithiza ixuku lamalunga e-Operation Dudula ebeselingene lokushini elihlala abeZimbabwe abaningi e-Uvel kanye le-Orange Grove lisithi lidinga abaselizweni ngokungekho emthethweni. Leli xuku belisethekelela izitolo lemisika lixwayisa abakwamanye amazwe ukuthi baphume baphele kulezo ndawo kungene izalwane zakwele South Africa. Lo ngomunye wabadala okungatholakalanga igama lakhe obeyingxenye yaleli xuku ememeza ngalokhu abakufunayo.
Lento sifunayo South Africa izofuneka isimakhalo ukuthi sihambe ngepenti sizowamba ngepenti.
Lo ke umama osasemutsha ubekhuluma lexuku leli ebelingafika abantu abangamakhulu amahlanu ngesikhathi amapholisa esala ukuthi baqhubeke ngomkhankaso wabo njengoba bebengayitholanga imvumo yokwenza lokho.
Sizosebenza la. Sizohand over sichaza ukuthi asafuna ama foreigner la. Angeke sihambe singayenzanga leyo nto leyo. Kosuka from la siye eNandos masuka la peacefully. Okusalayo sizongena i foreigner lizophuma la lingasasebenzi South African izongena.
Umkhokelo webandla le Economic Freedom Fighters umnumzana Julius Malema ukhwele wazehlela kumongameli Cyril Ramaphosa ePhalamende esithi uhulumende uyehluleka ukubopha amalunga equlaleli okusegcekeni ukuthi izikliwi ezihlukumeza uZulu.
These armed individuals operate free because they know this country is run by cowards.
Amalunga aleli qembu ahamba ephele imbhobho egcekeni ehlukuluza umphakathi phambi kwamapholisa ngoba besazi ukuthi baselizweni elibuswa ngamagwala akhokhelwa nguwe mongameli Ramaphosa.
That intimidate our people.
Umgcinisihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngqabutho Mabhena yena usexwayise uhulumende ukuthi nxa sekuqhamuke impi yokucwasana ngobuzwe angazwakali sesithi kazange axwayiswe ngengozi yenhlelo zaleli qembu.
Kasihambisane lalokhu okwenziwa ngu-Operation Dudula. Esikucelayo thina ukuthi uhulumende weSouth Africa kumele abone ukuthi u-Operation Dudula akaqhubeki esiya phambili ngoba kakulunganga ukuthi abantu abangama-private citizens bahambe behlukumeza abantu bezenza bona abakwazi ukuthi baseche ukuthi umuntu ulala ilungelo ubase South Africa kumba akalala ilungelo.
Amalunga leli qembu ethe sabo kuza umlando wokuthatha imisebenzi okufuze yenziwe izalwane zabo leSouth Africa, umlando wokudala amacala ukuthengisa izidakamizo lokungcolisa ilizwe labo. Lobanje besithi uhlelo lwabo ngolokududula abaselizweni ngokungekho emthethweni nxa befika emabhizimisini lemisikeni bathi akuxotshwe wonke umuntu wokuza kungene izalwane zabo leSouth Africa. Ngenyanga ephelileyo umongameli Ramaphosa uthe ibandla lakhe selifuna ukukhokhela kudaba lwabantu abakwamanye amazwe abaselizweni ngokungekho emthethweni ngoba kukhanya selungenelwa ngabantu abangadalela ilizwe uhlupho olukhulu. Kumele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa nginguthuso Khumalo.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obeFacebook ku-VOA Ndebele laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Ngehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela abaphila ngokuthengisa osomabhizinisi labanye baveza ukujabula okukhulu ngokuvulwa kwemingcele yelizwe besithi lokhu kuzabanceda ukuthuthukisa amabhizinisi abo. Umongameli Emmerson Mnangagwa usukumelamhla elubhekise eBrussels kwele Belgium ube aphatheka emhlanganweni we-AU EU Summit oqala kusasa. Ibandla le-Citizens Coalition for Change solethese ikhomishini ebona ngezokhetho Zimbabwe Electoral Commission ZEC umlando wokufuna ukuqela kukhetho. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo yimi usithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni ngo-6 kusasa ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka amuri yeZimbabwe.